kule zizalwane zakwele Zimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye. Kuthi njalo abanye bayaphetheya kolwandle emazweni agoqela leBrithani, Melika, Australia, Canada lamanye ngesikhathi bengathola amathuba emsebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe yachapha umngcele yangena kwele Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphile kaphandle kwelizwe, uma uqhathaniswa lekhaya kukhona okubahluphayo.
Thina ikakhulu abantu bekhaya kuleyinye ingqondo engezinge ngayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Uthola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhefu njengalalela namhlanje. Uthola ukuthi babe ngantu abathi hayi lokho kumele liye kwenze elizweni lenu.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlala eHebron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Sihlangana lama challenges ukuthi ngama holidays abanengi abachayisi ngendlela zokuthi ama boss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana kuba thina asila power because sabe siku foreign land and because of sabe si desperate for imisebenzi njalo kunye ama rights sabe singakwazi ama rights sabe singawazi kahle njalo lokuthi sihamba sisiya reporta ngathi sabe singakwazi.
Ezinye isikhalazo ukuthi abaqhathi abafuni ukuhlawulayo iholo eliqondileyo kumbele kusivumelwano ikakhulu kulabo abangala maphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheniwe zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathwe esingalunganga ezandleni zabaqhathi elizweni lelo.
Ziningi izindabane ezifika lapha kithi. Sibhalelwa ngabantu khona besitshela ngendaba zabo bekhala kakhulu ukuthi khona balenkinga yokungabhadalwa njengoba usitsho ukuthi abanye babe namaphepha abanye bengena amaphepha. Ngingathi mina nje mbalise about 4 or 5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Ministry of Labour.
Emazweni afana leSouth Africa abeZimbabwe babhekana kakhulu lodubo lwezondano evela kwizalwane zawolelo lizwe kanye lemithetho elukhuni yokuthola incwadi zokusebenza. Uhulumente weSouth Africa uphezu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthola amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kwolelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumisa enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ikakhulu abanye lancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Kukhona ukwenzeka ukuthola lezi izisebenzi zakithi eziyabe zingela amaphepha zithole zichukuluzekile or zicindezelwa imali eziyiphiwayo noma zingasaliphiwa lelo langa lokuphumula ukuthi iholiday yona le ekamhlaka 1 May. Kuba kuyenzeka siyake sikutholi kakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini nemisebenzi yezindlini ama-domestic workers.
Umkhwananzi uthi uqakathekile ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha ukuze benelise ukuthi balwele amalungelo abo. Kodwa ocubungula ezombusazwe ehlala kwele Brithani umnumzana Zenzo Moyo uthi abeZimbabwe abasemazweni bavalwe umlomo bengelalizwi uma bengaphathwa kuhle emsebenzini.
Ma uyabe uhambile usebenza kwelinye ilizwe awukwazi ukwenza lokuthana esikubiza thina sithi class solidarity, working class solidarity, lapho abantu abasebenzayo behlanganyela baxoxisane bakhulume babonisane ngendlela okusetshenzwa ngakhona la ngendlela abaqhashi ababaphethe ngayo.
Kunakanelwa ukuthi kulabe Zimbabwe abadlula isigidi ezine elisebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Inhlanganiso yobonabo kuza e-International Organization for Migration, IOM, ithi imithetho elukhuni ukukhayelelwa phansi kanye lokuholiswa imali encane ngokunye kubhekanela abangena kwamanye amazwe besiyadinga umsebenzi. I-IOM ithi kakhulu abasebenza ezindlini kumbe abangala maphepha yibo abahlukunyezwayo kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 Sabron, kwele Botswana.